Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Olamgela emsakazweni yestudio 7 ngolesine mhlaka 1 Nhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele.
Loko ka-2019 kuqalise nje kuyona le viki ave singakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa use-resign. Yikho lapho abasadala besebekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngayo.
Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo ngesikhathi kulokuxokozela kubandla le-TCCC kulandela ukusuka komkhokheli walo uMnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, ngathi bhoda khaya kuyathi ukuthi njani siyazi i-by-election enjali abantu abaphumi kakhulu njengoba ivota aphathi abantu asiyonto abayijimela kangako, kodwa hayi abatitshana bonabo bathetha ifunanto.
Amanye amagqwetha athi kavumelani lo mthitshiso omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo, yena othi inkohlakalo etholakala emthethwandaba ayiphathi abathitshisi kuphela, kodwa ithinta la magqwetha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-TCCC selivumelene ukuthi inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 kube yiyo ephatha intambo, kodwa inkinga ikusikhundla sikanobhala jikelele esathathwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ongasafuni ukudedela emuva. Leli libandla belilo mhlangano eHarare izolo ebusuku, lapho akade kukhangelelwe ukukhethwa umkhokheli. Inkokheli eyakhethwa ngomnyaka ka-2019 ebalisa abo uMnumzana Walshman Ncube, Thandai Biti, Charlton Wende labanye ibikhona emhlanganweni lo. Kodwa abakhona abanye abagoqela ababe yizikhulumeli zebandla uMnumzana Promise Mkhwananzi, Gifto Stalo Siziba labanye ababikwa besithi bazancenga uMnumzana Chamisa ukuthi aphenduke ukuzokhokhela leli bandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabasebenza loMnumzana Sengezo Chabangu, uMnumzana Albert Mhlanga, ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Uwende nxa ukhangela kumbukhumbula ukuthi sisiya ku Congress yeGweru, uwende nguye ayivele ekhethwe ukuba ngu-SG. Yikho ke nxa kulandelwa naleyo inarrative uwende nguye u-SG. Kodwa nxa usulandela eyethu le inarrative we lapho we appointed uChabangu. UChabangu was not appointed kuGweru ilokuzen program. UChabangu wa appointwa after sisile dispute yama sise sibe ngama double candidate lapho singazwanananga khona ngento yeberika mwana. Laye wazichola ukuthi vele kwahlupa into yeberika mwana. Uyakhumbula lapho uChabangu waqalisela ukuchinga nomination day ethi ukuthi kakuhambanga kuhle. Yikho ke ubu secretary general bukaChabangu buqalisa khona. Hayi, uwende nxa esethatha isikhundla sakhe njengenarration yeGweru uyabe qondile sibili. Yikho sonke sikuyazayo, wonke umuntu we-alliance uyakwazi lokho, labo wonke abakhula bami bayakwazi lokho. So uyabe qondile sibili ethatha isikhundla sakhe ngaleyo ndlela.
Manje lina lithini ngalolu daba?
Mina kangikwazi ukuthi kanti laba bantu balahleka ngapi, kumbe ngokuhlakanipha kwabo, kumbe ngobuthutha babo. UChabangu ezeqalisa uyakhumbule interviewa ngu-Ezra Chisa, wayengakabi ngu-Secretary General. Ngemva kokuthi singasazwanananga wa-appointwa yithi i-executive elami odingilizwe Chuma osiso yiwe eyahambisa i-constitution eParliament. Lokho kuka-2019 kuqalise nje kuyona le viki abe esingakwazi sonke. Kuqaliswe khonapha ngesikhathi kuthiwa uChamisa useresignile. Yikho lapho abasadalalisi bekhuluma ngakho, and thina siyi-interim executive vele asikwazi ukuthi bakhuluma ngani. Uchaba nguye ngabe kwazi eyedwa hathi thina sikhona phakathi kwabo. Nxa yena kuthi ukuthi wayengena imihlangano emibili lapho okuzaba luhlupho khona ngoba thina ku-executive yethu uzikhulumela nje into yakhe yedwa nje. Unless ngawe ngoba labantu bona laba sesebenza labo ngabantu be PDP uyabona executive ye PDP yena esakhohlwa ngayo labanye laba abaku MDC ye Green eyayikhokhelwa ngubaba Ncube. Manje nxa sebenjalo abantu yabona ukuthi kasisegodi naphakathi lapho, and lokukhuluma labo abasiconsult ukuthi sithini. Thina siclear from the day esabeka khona uChaba ngoba ngusecretary general. Yiyo impi esingayilwa. Lokho okunye kuhlanganisa lokhu lalokhu hayi sikugwani sithini.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabasebenza lo mnumzana sengezoChaba ngu obezithi nguye onobhala jikelele webandla le-Triple C. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ebobulawayo. Amabandla ezombusazwe athi asegqiba imikhankaso yawo yokhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngomgqibelo kulokuxokozela ebandleni le-Triple C. Iziphathamandla zebandla lezanu-PF uMnumzana Kembo Moadi loMike Bima ziyabhodabhoda elizweni zikhankasela amalunga aleli bandla azancintisa kulolu khetho oluzaqhutshwa ePhelandaba Chabalala, Mkoba North, Chegutu West, Shimba East, Liseke, leGoromonzi South. Ukhetho lolu lulandela ukuxotshiswa kwamalunga ephalamende awebandla le-Triple C ebelikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngozithi ngunobhala jikelele walelo bandla umnumzana SengezoChaba ngu oqhubeke wawavimbela emthethwandaba ukuba ancintise engaphansi kwe-Citizens Coalition for Change. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lonkosazana Nomvula Mguni okhankasela ozancintisa ephelandaba Chabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Tembo owebandla le-Triple C elisekela umnumzana SengezoChaba ngu.
Hayi, abantu basamukela kuhle, kungena siphethe ama-flyers, abanye basise ukubona i-candidate siyibize layo ibuye ihlangane lalayo abakwanta ngoba angaze akabone wonke umuntu kodwa lapho kwanteka khona layo uyahamba akhulume labantu.
Kungani likhethe i-door to door alibi le mhlangano ekubuthanisa abantu phandle?
I-door to door i-1-on-1 is normally the best ngoba likhuluma labantu libakhangela ube libone. Ukubuthanisa abantu kaningi isikhathi yabuthanisa abantu abahamba ngabo.
Sabona umnumzana Chabangu wesungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Tembo. Yena la isohlangana yini labantu wakhuluma layo njalo uyahamba emhlanganweni lapho okucutshungulwa udaba lwemkhankaso labanye abazancintisa ephelandaba Chabalala?
Kwesinye isikhathi, not all the time, njengoba bekulama court cases amaningi kangaka. But thina siyabethi ku-ground. Tukasalisa kubotshiswana nje njengoba kade kuhanze emakhothi ukuthi ngikwazile ukuthi kungena amakhandidate, awumelanga ungena amakhandidate amabili. I think yikho kade kuhamba. Anti abanye lawo abarekhodiwe lawo bebehambisa ama-cases embophisa besiyabothisana lawo khona ngale. So I think yikho kade bekulande emakhothi.
Kodwa kukhanya kuyalunga yini?
Hayi, kukhanya kuyalunga. Singazi njalo phela anti kumele kuqale sibone sekuphumile amaphepha khona.
Bayalamukela yini abantu lapho ezindlini njengoba sibona ukuthi kulabanye abamsolayo umnumzana Chaba?
Hayi, abantu ngingabakhathela bayezwisisa. Of course 1 or 2 angithi ithi umuntu yomndeni omnyele ule-choice yakhe. So 1 or 2 labo balombula sebenzi and it's accepted because i-democracy yavumela ukuthi umuntu akhethe akufunayo. But generally hayi, besingala problem.
Kodwa kukhanya kuyathembisa yini?
Hayi.
Ukuthi?
Hayi, kukhanya
kuyanqoba.
Kukhanya kuyathembisa, hayi ngasibhoda kukhanya kuyathembisa. Ukuthi njani kuyazi i-by-election izwale abantu abaphumi kakhulu. Normally vota aphathi abantu asiyonto abayigizimela kangako kodwa-ke hhayi abalutshwa nabo nabo esibatholayo esibona ngani bazofuna.
Sixoxe lo mnumzana Joseph Chuma webandla lezanu-P F kuwona lo msakazo yena othi usele nhlelo zokuthuthukisa iphelandaba Chabalala. Lokhu kumchiya ngapi unkosazana Thembu?
Asikwazi phela ngoba uke waba ngo MP before ngithi asazi ukuthi kathi sumise kwakho naye wipi ngoba imsebenza ka MP uvele wona aso ukudeveloper phela imsebenza ka MP moya kwenza imithetho that are conducive ukuthi kube le development which everyone is aware of and every MP can do it. Nokurepresent abantu which I don't think ukuthi kumele ube kubandla lezanupf ukuthi urepresent abantu bakho njalo lokuthi kube oversight ukuthi ukhangelise ama-ministers asebenza njani ama-budget asebenza kuhle yini sebenza ngo-m p embona ngazani wonke u-m p angakukwanisa i-government ukuthi yenze i-development I think ile-choice whether iyafuna kumbe ayifuni ngokubona kwani i-government iyazekelela ukwenza ama-development maybe because of economy but it has nothing to do with whether ngochuma kumbe ngubani
kwezinye izigaba zelizwe-ke bakhona abazancintisa
mina think umuntu ongazi kakhulu ngumuntu osepasta omele iwot eqhwekhwe ngani ngibona ngani lowo nguye ebengikhulumisana laye la yayeukhanya ebhizi ngokukhankasa sike lethemba lokuthi angawini I think the church kulokhu gift konjani laye hhayi ngibona ani owayisebenze kuhle angakwanisa kodwa hayi bengingakaxoxi laye
lo ngunkosazana Nomvula Mguni okhankasela uzancintisa ephelandaba tshabalala kobulawayo unkosazana Mo Blessing Thembu owebandla le-Triple C elisekela umnumzana Sengezo Tshabangu. I-Studio 7 isanda kuxoxa lo mnumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU PF ozancintisana lo nkosazana Thembu.
Ukhuleze khona ukubana laba yabona mina ngumuntu vele osheke wasebenza edaleni ephalamenti ngingena ngo-2015 ngafika ngo-2018 ngiphakathi kwabana kuningi engikwenzileyo okuthuthukise isigaba sethu sephelani nawampopoma ngakho-ke sicewa layi ngilani-ke ngibisele undoda lo ngoba uzitshengisele ekwabana ubana usebenza uyakwazi njalo uzimisele ubana asebenzele uzulu so sesiphiwe ithuba ukuthi siyenze ama-corrections siyenze into epheleleyo lapha kubulawa i-violation ingu-one constituency kuphela iphela labashabalala amanye ama-relations awama-m p akwezinye indawo
siyabona ukuthi umthethwandaba wenqabele umnumzana Siziba ukuthi encintise lokhu kungabangela ukuthi ube lethuba elingcono lokuthi unqobe yini
noma ekhona mina bembona ngantha unqoba besizagqoka ngoba njengoba ngisitsho mina ngumuntu okhuluma isenza ngikhuluma kade so abantu bakobulawayo lapha esigabeni sami bebekhala ngokuthi amanzi kawekho njengoba likwazi ubana ukhanselo wethu usefake i-120 hours e-water shedding lapha ukuthi nakuhlala 120 hours namanzi okusho ukuthi abantu ngeviki bathola amanzi phushe mhlawumbe kabili kuphela so mina sengihambile ngacela uhulumende kudala uhulumende usezisile ngikhuluma kade so ngibhizi ngilama-programs sesigeba imigodi yokuthi kona njengoba nje amadamu engenalutho logwayisha ngane engingakaluli abantu bebethola amanzi emgodini ngikhuluma so sengigebile mibili emgodi esengigebile ngingakavotela lokuvotela ngenxa yokuthi mina ngiyakhulumisana nohulumende angilwi laye ngihambile ngamcela uhulumende uyalalela uhulumende ofuna ukusiza abantu sekuqalisile ukusiza kathesi ngibona ngathi hhayi abantu bazabuya ngobuningi babo sebezovota sile angiboni ukuthi kona bengayekela ukuvota bebona impenzi kangaka esiyenzayo
lo ngumnumzana Joseph Chuma oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphelandaba tshabalala edale lephalamende ekubandla leZANU PF. Asenelisanga ukukhuluma lomunye ozancintisa kule ndawo umnumzana Yona Abraham Komo owebandla leDemocratic Opposition Party. Amanye amagqwetha athi kavumelani lomtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo yena othi inkohlakalo etholakala emthethandaba ayiphathi abatshutshisi kuphela kodwa ayithinta lamagqwetha. Ekhuluma emkhosini wokwethulwa kophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index oluveza ukuthi iZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ngemisebenzi yokungethembeki emhlabeni jikelele ngolwesibili, uJustice Mathanda Moyo uthe njengabanye abatshutshisi akhona lawo amagqwetha akhohlakeleyo enza kube nzima ukuthi uhulumende alwisane lokungethembeki elizweni, i-corruption. Wengeze wathi njengogatsha lokuchuchiswa kwamacala bazasebenza nzima lonyaka beqede lenkohlakalo yokungenela okwabezombusazwe ekuthethweni kwamacala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Ithela ngeliba ngikwele nxa kungakhoke ukuthi i-specific generalize kuzaba nzima ukuthi sivumela indawo ngoba i-perception ingaba yilokho futhi i-reality ilokho yabo. Ungathi emakhosi kulesi khathini ungathi-specific ukuthi ungopha abantu abanjani and successful i-prosecutorsm awujongoku i-general saying ukuthi i-heritage platform yokuthi ngithi i-corruption ima-institutions wona la wodwa. So generally i-destiny i-perception yokuthi kune-corruption ezimbabwe kune-corruption mhlaba wonke ezijikelele.
Kodwa lina njengamagqwetha baba Sithole liyake lihlangane lakho yini ukukhohlakala mhlawumbe kwabatshutshisi amapholisa kumbe lezinye izisebenzi zikahulumende ekuqhubeni umsebenzi wenu?
Hayi sine pha mina ngayengi-different abantu okuyabe kuthiwa benzeka i-corruption inga-different and successful ngoba kuyakungela kufana. So angingahlangani lakho okudirectly kodwa sengisitsho ngingathi ukuthi akwenzakali but into engizama uyitsho ukuthi nxa kungela bufakazi obucacileyo njengoba ngisitsho ukuthi ngeyindikhendi abantu sakesho angela bufakazi obucacileyo futhi urimene ngalegation but that allegation ibithi kufuke iprove beyond reasonable doubt then uzoyetho ukuthi hayi uzibane is really corrupt ngoba sengajwela ngecala.
I-Transparency International ithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe akhohlakeleyo kakhulu emhlabeni jikelele. Ungathini ngalokho?
Ungakwazi ukuthi basebenzise i-threshold. So ngiye ngivumelane labo kumbe ngiyale ngingase betsho njalo. Ngenxa yokuthi i-threshold abayisebenzisayo kumbe i-information that they are basing on iwabanyazi. Ngakho-ke ngakuthina kunjengoba kunjalo. Not ukuthi abantu sebadlala amacala kumbe bazawaa.
Kukhona yini lapho ongaxwayisa khona obona uhulumende esilela ngemizamo yokulwisana le nkohlakalo?
Into engingayitsho nje ukuthi abantu laba bahlala bekhala ngokuthi ama-payments aba mancane. Abantu laba bahlala kunegotiatwa nje ama-salaries yonke indawo. Ama-working conditions bahlala bekhuluma ngawo yonke indawo. Into zenza ukuthi umuntu afune ecabanga ngelize. So as long as konomfana kuyinto okungakathi wento sahlala sikhuluma ngento yona leyo but umuntu ozitholela into zakhe ngendlela nje efaneleyo konke nje kusebenzeka kuhle e-proud ukuthi ungumuntu kahulumende ukuthi athenge imoto athenge indlu. I mean I don't think ukuthi kungaba lokukhonona okunjalo. So if you are going to work on that front I think singaphumelela.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo owe Studio 7 SARR. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumela ngeWhatsApp.
Njani Studio 7, njani Studio 7? Ya, siyezo siyindaba yekholera le, kodwa sicela amathulethi lawa abhadalisa ethawini lawa. Abhadalisa la ethawini, uyabhadala sifika imali yakho nge-10 rand. Kodwa lapho wakunika i-tissue encane, i-tissue okuncane okuncane vele okuyi-tissue kwangukhona. Okuthi la uyazibuza ukuthi i-tissue yalela nxa ungena ngayo ethoyilethi uyayenzani ngayo i-tissue yangkhona. Sicela ukuthi bezame sibike amaplani sibili wona laba abantu abasibhadalisayo amathoyilethi ethawini. Bezame sibike ukuthi nxa benika abantu ama-tissue bezame ukungezelela ama-tissue akhona ebe makhulu. Asifuni ukuba le-cholera thina, asifuni ukuba le-cholera lamathemba abo sesikhathi abe ngcolile. So siyacela sibili i-council eBulawayo ingasebenzi kakhulu ukukhangela ama-vendor abadinga imali abakhaya ikhangele konke labo bona labantu bona laba abama-toyilethi. Ukuthi ama-trade wakhona baphatha njani abantu bekhangele ama-tisha ngikhona la abathandululayo ukuthi bathandululayo benika abantu okunganani okuzipuntshana okuncane. So siyacela sibibezama ukungcono bakho, siyacela sibi.
Hey, salibonani, salibonani Studio 7. Yeah, hayi siyazizwa izindaba ezenzakalayo ezabochabako lakho konke okwenzakalayo, kodwa hayi khona lapho kuzophelela khona. Hayi siyabonisa ukuthi
abaphathi bakaChaba ngobani bathiwa uChamisa waresigna kwakhala umtswango osibuzo ukuthi kathi into zakhona kuhamba kanjani umtswango uhlutshwa yini ngokuresigna kwaChamisa ezephume ebhubhudla amabhwebu
Studio 7 Studio 7 Studio 7 njani ngithi ngempawule kancane noma ama-record ethe ngalaleza hayi uyabona kwaChamisa kwasani konke nje isithupha zegwayini bekunangagwa into eyi-one umalume lo mzulu abantu abadla konke so vele ipolitiki ma ungayinanzeleli ipolitiki ayifuni umuntu olenhliziyo encane enjeochamisa ungaba le nhliziyo encane ikhanda liyadubuka kasaye kuthiwa yi-politics yabona so thina into esiyifunayo lutshintsho idifefe
studio 7 studio 7 linjani badala thina siyaphila yabona into ezenziwe ezimbabwe lezi ezabochaba ngomputeng nabanye nje abangani babo into zamanyala kuphela amanyala nyala into zamanyala sibili laba yibo ababona ukuthi bafuna ukuthi abantu bezimbabwe behlale behlupheka especially abantu bemandebele behlale behlupheka futhi ngendlela abenza ngayo bekhuluma amanga and into yabo mnangagwa leyamanga siyabangena sibili yabangena imkhuhlane wezana wavele bathathe idoti amatiksiezanini khona bezobuyazwadikezodilika i-triple c labantu vele bangabanyala ngokwabo bona bonke bangamanyala sibili ochaba yonke into leyo uthola begcinana lo chamisa uright kakhulu uyacabanga ucabangela abantu bezimbabwe uchaba ngucabangela isikhwama sakhe abangani bakhe baye bacanti thi abantu bezimbabwe siphile njani so sizama ukulwisailizwe kungabenza into zamanyala kuphela abazame ukuyekela amanyala abo laba abayenza ilizwe asidabuni ngasibona lokho besenza amanyala bami uchaba uchaba ngangikhona lo isiphukuphuku sendoda lesiyana akula muntu ongaholwa nguyena lwalo muntu ubabalwane lesa yisiphukuphuku sokugcina isiphukuphukuphukuphuku thanda imali kakhulu ngiyabonga ukukhuluma ngosibani
studio 7 ndingelele emsakazweni kubalaleli lami abasakazi ipilana lami saphilile ngilana ePretoria endaweni yase-South Africa njalo kanti ke ekhaya ngisuke Tsholotsho lokhuluma-ke ngulumfati sabonga e-studio 7 ukwamukela kanti ke ngiba lokudana kakhulu manje manje ta izimbabwe iyikhokhela phambili ngenkohlakalo kuyayangisekela mhla kuyayangise ukuthi ngaphela abaphathi babezimu kwamakhwapha iyangikela ngokunye kuyayangisa lokhuya kuyayangisa kakhulu kathi siye sibonge futhi manje sebe basikhiphele ujob sikhala entilongweni lokhuyana kuyasijabulisa singabalandeli siyabonga ma indoda iphume iphila iyabonga kakhulu
ivuke njani kwistudio 7 ivuke njani kwistudio 7 kwangapho wonke amagumbi omhlaba lapho ngesikhalazoko engarapide sicela ukuthi kubuyise kuvula ama-branches konke kube wonke yonke indawo konke kumbe ematheleni zaphanzazento zizi labakhontributa about umthwakazilentshumayelo enhle ngamandebele lentshumayelo enhle ngamathebeleneni lentshumayelo enhle yabobekezi konke wasiloke simzwela kakhulu kumathebeleni south kati ngapha-ke yakusiyafisa ukuthi ngihlanyeleke ihlanyelele ibekwazi abantu babekwazi ukuthi ngibuyeni konke ngapha esinambiyeni babekwazi amatonga ngale bhinga babekwazi lokhu besazisisiuphela so please esifuna inhlangatho zakithi lapha emathebeleni nje amaphathi akithi ama-r p ukuthi babuye umqondisiwa zevula konke ngapha ama-branches abo sibamelele sibamelele sibi ngamehlo abomo siyafuna siyayikhalela ukuthi buye izepreacha igospel yayo ngiyabonga
studio 7 studio 7 hhayi le nto kamnangagwa le izwe leli ladalwa uNkulunkulu walidalela wonke umuntu ayisilo lizwe leli akomnangagwa kumbelezana uphinge uzifakile esihlalweni asikufakanga thina akaphuma ahambe kibe ezambiya ngiyabonga okhulumayo ngondaba zitshekile lapha eseguanda north
zobohla manyosi zobohla manyosi zobohla manyosi ehe nanzo-ke Thaba nazo-ke cabanga into boyifuna ikhokheli-ke sibone i-3PC ukuthi kusiyafika lo 2028 okhuluma ngayo ukuthi kulungisa iphathi i-3PC ukuthi kuyesaa u-2028 leyo uyabe kuphi sifuna ukubona yinto abayifuna into kuba yinkokheli nagoko ukuthi yena uSamisa akabanganga msindo wena ngiyakubona i-advantage yakho nje oyithathayo ukuthi uChamisa ungumuntu olenhliziyo elungileyo yikho hlala ngazo zonke isipichi sakho uthi wena kahambe eJumayele Church ngiyela right uyazi into yenzayo wena ke uyayazi into yenzayo sibonise ke nanso ke thikisi yonke singeyakho sokubona ukuthi kusafika 2028 iyebe imikuphi iyabe sasekhona na nanso ke imbu yokulinda nanso ke Cabango nanso ke okhulumayo lapha ngufoka Phiri phansi khona lebulantu ngaphansi kuntaba Maldikwe
Studio 7 usakaza abahle abaneqiniso hawu sesibonga-ke ubaba uJob Sikhala sezebamkhulula entolongweni kusho ukuthi i-Studio 7 idlale irole enkulu ngokunikeza imibono yabantu kuzwakela abantu bakhulume kwezwakala kuthi umuntu angakafele ejele ngalacala abanike abantu abanamacala abangaphandle babhizile ukubenza amacala kodwa umuntu unecala esetshele ya siyabonga kakhulu i-Studio 7 sibonga kakhulu-ke danko
u-Studio 7 umatintitha lo okhulumayo umbonga inhlelo zenu ebelesiphakela zona since selitshintsha ikhasi esiya kwelinye ikhasi ngibonga futhi lo Sikhala sephumile ejele sokathi ngaqala ikhasi elisha futhi naye impilo entsha lele family nathi sikhona sizomsapota sizokusapota Sikhala awukho okunye singakwenza lathi isizalwa sasezimbabwe siyakuthanda noma isiphi izalwa sasezimbabwe siyakuthanda zonke siyakhetha uhlangothi ngikhuluma lomlokhuluma futhi ngendaba kamnumzane uChamisa yonke umuntu ulelungelo lokwenza yini oyifilayo ukuthi i-right for yena engafili ukuthi for abantu bona abathile so hhayi mina ngokwami ngingumathintitha angiboni inkinga ukuthi uChamisa ulelungelo njengabo kabantu ngiyabonga ngingumathintitha Studio 7 bayo
lawo bekuma ngamazi eno lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika owayengumongameli uMnumzana Donald Trump ubika wasebenzisa imali edlula izigidi ezingama-50 million ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo ngomnyaka odluleyo. Amaphephandaba eMelika athi imali le ilakho ukuba nengi ngokuphindiweyo ngoba uTrump uyaziwa ngokungabhadali amagqwetha. Ukuhlaziya amathuba kamnumzana Trump awukunqoba kukhetho sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa kuyikuthi ikukhangela lokho baba ukuthi uzanqoba yini uTrump kukhetho ngabula muntu ongakwazi lokho ngoba ungakhangela ama-elections ka-2016 babe ngathi basplitile sibili okungathi kuphose kulingane kwasekusithi-ke laba abayi-string vote ikakhulu laba bamnyama basebe chaphisa uBiden bamchaphisa bamenza upresident ngaleso sikhathi okwakhathesi kangiboni kulabantu abamnyama ama-blacks angathi asekela uTrump so kungathi bathule okungathi abazwakali kumbe bazasekela uBiden kumbe bazathula bahlale ngemakhaya kodwa ke ngaso kuyikuthi ikuchayana sibili okuqondana uBiden loTrump kangimboni uTrump ephumelela ngoba kulezinto eziningi ezingenza ukuthi abantu bangamthandeli zona lanxa ethandwa ngama-Republicans kuphela lama votes esiwabonayo akhangelane lama-Republicans laba abazithi ngama-hardcore Republicans kumbe ama-conservative Republicans yiwo laba abavotela uTrump kathesi
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka yena ibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba
baba kande ngokubona kwami okwenza ama-Republicans asekele uTrump yikuthi vele wona ama-Republicans avele wona ngokwawo mna nxa ngiwakhangele ngiwabona eyilokhu ngesilungu okuthiwa ba-confused abayazi into abayifunayo, abazazi ukuthi bafuna ukuthi babe ngapi, babe yini. Ukuthi ngisho njalo ungakubona nxa sebewinile khona lapha sebewinile ukuthi bathathe House of Representatives. Bese besithi bayiphathi behluleke sibe ukwehluleka okusegcekeni ukuthi bazikhethane bona bodwa ukuthi bafake lo zabakhokhela ukuba yi-House of Representatives leader. Khonoko kodwa nje kuhle kutshengise nje ukuthi hayi ama-Republicans angokunye okuyi.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungulayezo mbusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas khona ngapha eMelika. Silu agqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.